Godfrey Mtimba.
Tabata shuka kumagumo echirongwa chedu chanasi.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 23 impalakazi 2021 ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yalo nyaka kunzima sibili, akulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula, akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo ingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo usine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
Izakhamizi zekhanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa uzulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inani labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Isimusi kuyisikhathi sethu sokuthi sicelebrate ukuzala kukajesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye zikhupha nje. Kithi kunjalo sesaba i-COVID lamasela ungathi asebhahlile, ungathi asemaningi. Ngoba bengizwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzothiwa wabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahlile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahlile ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bayajabula kakhulu banathe kakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uzulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka ilendlala njalo lo ilingelazi hlobo labangane njengeminyakeni inxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezi gqoko ezintsha, abami bazawatshezwana lezi zindala, bagqozwana lezi zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
UNkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo. Onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
UNkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka, kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, awulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla kunzima, ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. UNkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sibili.
UNkosazana Praxedes Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhuti osisi besikhangelela ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphana, angila ngitsho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba yibuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
UNkosikazi Elsie Mofat ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lo nyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. He managed to deserve any governor with Ezra Jesus Banda.
Sebe poste bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili, 199,404, asebe banjwe i-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ngxenye, 147,669, zabagule baphepha kulo mkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu, 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kulomkhuhlane, selukuzigidi eziphezu kwezine, 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu, 3.1 million, asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni, i-first ne-second dose. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakhamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa, kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo, uMnumzana Mandla Nkala, ongusomabhizimusi, uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela, kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela. Ngumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baye besegcekeni and they exposed to umqando nxa kuqanda, they exposed to ilanga nxa kutshisa njengobona ilanga belitshisa ongakanani, they exposed to umoya. And worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And worst, abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini, and khona khana kwenzayo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ucine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
UMnumzana Methuseli Moyo, isakhamuzi seGwanda, uthi amalungiselelo lokwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangela ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethibeli yonke egoqeleka nje edingakalayo ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. Sokungathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansela uMnumzana Thulani Moyo, ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle, uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa, ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihlizeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuhlelela imali ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lokufanele COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-ZAPU elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubaba Nkomo wathi sihlala phakathi wathi unabantu bambingashuto napha lapha engilithiya khona yikho lapha esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla sokuba ngu-Secretary General wezaphu entsha, ngoba izaphu endala wabambana nezanu jongo yikho lokho sokuyizanu PF kathesi. And kuloku kukhona
babonana ungampendulo sithi lapho Juma
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izanu, asokubambana laphana yokujoyina izanu. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izanu lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZebra babefake izikhali phansi, number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu yikuthi kukhanya uzanu uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe, lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF, isibongo asithola mhla etshada loZaphu. Hhayi, uZaphu usedlulile phambili, usetshade lomfazi omutsha.
Chuma, ngangampendula singamafitshane khonapho, kukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
Uzanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZaphu ungasela thando, sizasebenzisa uthando lwami lukazanu siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili mfowethu. Sisonge wabana yiko ntena, hayi nakunokunye okuvukayo kuyake usoke uyovuka okutsha. Kodwa lokana kwakudala yilokuubambele kukhona sibili. And look, akuna lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo, kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness, lama-checks and balances. Kodwa sibili okhuma iqiniso. Like Israel the point out, i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi, abantu engibangikhona sebasithiya sebazidlalela sokusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho into ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba, siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa uhle ungahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo. Le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kungathathwa uDluse, kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele nhlanga behamba ekuseleni bedonsa khonaphana, siyenza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa baba Chuma. Baba Hanana, pho-ke laba abasele phakathi ubona ngamzani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano, njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale? Kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78, okutho ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi bekuzaphu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kazaphu, izimfundiso kazaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana, uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimoto asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina ngihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzakho engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu le-zipra athathwayo lokhu esaba nozibuse kababiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangakunanzeleliyo ukuthi ama-properties lawa athengwa imali yama-individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakangcwatshwa uzananzelela ukuthi khona la bantu bakazaphu lozipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sitshini kwesinye isikhathi noma sitshingile kungabi lento eyenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho-ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Anana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee kwezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhosa 90 kumncintiswano wewafawafa lapho eselifinyelele khona esigabeni sesemifinal intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo
ekhulumeni ngokunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspurs emdlalweni wesigaba se-quarter final umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhosa 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yewafa wafa
sine-targeted vele yokuwina iklabhu le but we taking it one game at a time so sesiplanela iwanki ngoba iye sihlangana layo so siyayiplanela siyayazi ukuthi banjani abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi kwalapha uBhosa 9 about 4-5 babedlala kithi kithi ngapha so we're planning ngayo asikwazi ukuthi fishela ngikona izabanini I think izaba after Christmas break but abafana bethu were still pushing them ukuthi ivini sesibrekile but they'll be working so nama-programs ukuthi bebe besebenza bebe bezipusha betrayina lapho abakhona ezindaweni zabo
abafana beBhosa 9 banqobe abe Ajax Hotspurs nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa kusigaba se-quarter final isikhathi besesihliwe ngumanguwa yezingutshiki lobhanqa 3-3 nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhosa 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 3-3 iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinali ngele-Arnel lona elinqobele emakhandeni Pirates nge-1 kanya umqeqeshi we-Arnel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinali yomncintiswano wewafawafa
esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wengugu uyahluka ngoba ungasuke ulungisele ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele uyedlulawena so uyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike lathi imede kufinali yona leyo
iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshikilobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi umncintiswano wafawafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji
sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele-The ATM Gospel Worshippers untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba
Yeah.
iqembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le yisingo yalo elesihloko esithi Rikalibala Jang, okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree eMpandeni. Kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kulesi track yethu esazibiza ngothi ATM. The ATM ke kungama initials wethu amagama wethu.
Ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu, ngesikhalangana, ngesindebele. Ichazisa ngesimo somuntu ke, umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jang mihla eyena ebusuku. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti alot lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi. So ayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Itholakala ngaphi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinje the ATM Messengers Gospel Group iyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusasekukhulu impela okuzayo, lihlale ndilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwatshiyayo kubantu sithi dudu kwizihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le The ATM Gospel Worshipers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ngehlukane zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPractice Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.